udokotela Khuphe uthi bona njengebandla bayangena kulolu khetho njalo bakhangelele ukunqoba yikho bafaka abantu ukuthi bancintise. Uqhubeke ethi izethu kumele ibone ukuthi kulenhlelo zokuphathisa amabandla ingakhulu kukhangelwa ama-polling agents ngoba ayisiwo wonke amabandla azakwenelisa ukuhlawulela ngoba inani lendawo zokuvotela lingezelelwe ngenani eliphezulu. Ukhuphe ungezelele ukuthi nxa ukhetho seluphelile ukubala kwamavoti kuhle kwenzakale ngasikhathana khona abantu bezabakwazi impumela masinyane.
Thina sikhulumile ukuthi njenge-MDC siyangena esikhethweni lolu olulabanye amathuma ngokuthi abasizelengene kodwa thina futhi siyangena yikho sahamba three nomination safaka la makhandela. So yikho sithi sizakuba phakathi kwe-election le kodwa kulezinto esifuna ukuthi sizikhulumele zeki okumele ukuthi uzeki izinto. Izeki kumele ukuthi ikhangele u-section 239 e-constitution. Uyakhuluma uyaqhathisa ukuthi yikuyini okumele kwenziwe izeki ukwenzela ukuthi ukhetho lolu lukhululeke ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu ozathi ukhetho kalo. Thina sikhangela futhi kakhulu idaba lama-polling agents. Kuyabe kunama-polling station angu-11,000. I-Spiritual Party kumele ukuthi ibone ukuthi ilama-polling agents abedlula ku-22,000. Thina njenge-Spiritual Party kuzima ukusuke le mali yokuthi sibathiyene njalo sibadekhele. So yikho futhi kumele ukuthi sincedise kukhona lokhu. Yikho futhi thina izeki lehulumeni kumele bebone ukuthi khona lama-development partners kumele ukuthi babone ukuthi khona ama-polling agents athona.
UMnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sikaMakhuphe njalo emele ukuncintisa uthi kusahamba kahle konke ngaphandle kwalokhu okwenzakale emapholiseni okutshengisele ukunganaki umthetho kwabezeki.
Thina umbono wethu kulawa ama-elections esingena kuwo manje ukuthi so far kusahamba kahle ngaphandle kwalokho okwenzeka emaphoyiseni. Ukuvota kwamaphoyisa kona into wrong vele kumele kwenzeke according to the electoral act. Inkinga ebekhona manje ukuthi i-ballot paper inikezwa umuntu o-aplayela ukuvota ngepost. Lowo muntu kuyokumele avote ayithumele bheki bekungadingeka ukuthi kube polling station e-creatwa ngama-commandant. So lapho nje sibona i-violation ebezocela ukuthi zeki phawule ithi ukuthi lokho kubangelwe yikuyini.
Umqondisi womkhankaso kadokotela Khuphe unkosikazi Priscilla Misaira Mvunushonga uthi umkhankaso uhamba kuhle njalo omama bakhanya bemjabulela.
Ukukhankasela kwaDr.Khuphe uhamba kuhle sibili. Thina siqalise into leyo sazitshela ukuthi asizisenzi into zamarandi ngoba sifuna ukuxoxisa nalabantu. Sifuna ukuthi abantu basibuze imbuzo athi sikhulumala. Esikubonayo yukuthi omama ayamthakazelele. Ngithe ngikhuluma mina omama abaningi base bathi singafika endaweni le-primary base bathi nebaningi.
Unkosikazi Misaira Mvunushonga uthi omama baya ukuthakazelela ukuma kukaDr.Khuphe njalo inani labo mama ababhaliseleyo ukuvota lalo likhuphukile njalo akula kuhlukuluzwa ekukhankaseni. UDr.Khuphe yena ugcizelele ukuthi nxa ukhetho seluphelile ukubalwa kwamavoti kumele kuhle kwenzakale ngasikhathana khona abantu bezabakwazi impumela masinyane. Uthi yena izekhi kufanele inikeze amabandla iphepha elifana lelokuvotela eliyisibonelo khona beza kuyabonisa abavotayo isimo salo. Ekhuluma lentatheli izindaba uDr.Khuphe uthe sekukaningi ukunganakwa kwemilayo yokuziphatha nesikhathi sokhetho osekwenziwe ngamanye amabandla lapho omunye wabancintisela i-MDCT ye-Epworth lonkosikazi Miriam Mashaya Mombe owekwatsana abahlukunyezwe khona kodwa amapholisa akula akwenzayo. Lolu daba uthi bazalukhweza kukhomishini yamalungelo abantu i-Human Rights Commission. Ucine ngokukhuthaza izekhi lohulumende ukuthi babone ukuthi ivikelekile ivoti yomuntu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.